Namhlanje njengoba ndlala eMDC ekhokhela ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka isibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimba eTsangira eJava osichiye enkangala umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama ozabe tshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uLimba eTsangira eJava. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibunengi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi namhlanje usitatele iqhawekazi lethu. Kodwa sithi njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba uChamisa lezi nabantwana abalandeli bethu beMDC leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo ukuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.